sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le tshona njani mtwaka zomuhle holamukela emoyeni ngenjabulo ngolesithathu mhla ka 3 kuNtulikazi 2019 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Yabona these days sokuhlupha. Actually siphatheleni ukuthi i-rate yakwa kathesi siku 7.5 and the bank so we 8.5. So sokungcono ukuthi ngizintshintshele imali yami e-bank. So into ekhona ukuthi ngingatshintshe e-bank ungcono ngiyabe ngisecure.
Uzulu usekhetha ukuntshintsha imali yakhe akwamanye amazwe emabhanga ngoba esipha isilinganiso esiphezulu nxa kuqathaniswa lalabo abathenga lokuthengisa imali yakwamanye amazwe ezitaladeni.
Na umthetho wena umthetho wakhona uvele ulezikhala uvuza ungasetshenziswa. Ngibona ukuthi mina okubopha abantu ayisenzi elungileyo. Umthetho nje awusetshenziswe nje abantu bengakutho ngoba ngingacala ukubophana nazithisi ukuthi umsika ovulileyo okuncintisanayo usebenza kanjani.
Amapholisa athi azabopha osomabhizimusi abaqhubeka bethengisa impahla zabo ngemali yakwamanye amazwe. Abagogekileyo bakhuthaza uZulu ukuba ahloniphe amalungelo abo njengalokho okwenziwa kwamanye amazwe omhlaba. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uzulu weZimbabwe usekhetha ukuntshintsha imali yakhe yakwamanye amazwe emabhanga ngoba esipha isilinganiso esiphezulu nxa kuqathaniswa lalabo abathenga lokuthengisa imali yakwamanye amazwe ezitaladeni abaziwa ngokuthi ngosiphatheleni. Kodwa abanye bakhala ngokuthi emabhanga kuhlala kulendwendwe ezinde kanti njalo lezisebenzi zemabhanga kaziphathi kuhle abantu. Kubika uBathabile Masuku.
Uphenyo olwenziwe yiStudio 7 luveze ukuba amabhanga apha isilinganiso esiphezulu esedlula abathenga bethengisa imali yakwamanye amazwe ezitaladeni. Osiphatheleni bebethenga idola leMelika ngamadola ayisikhombisa aweZimbabwe, kuthi ebhanga bebethenga ngamadola ayisichiyagalolunye lengxenye i-$8.50. Ngakho-ke, uZulu usekhetha ukuyatshintsha ebhanga kulokuthi atshintshe kubosiphatheleni, bethi sekungcono njalo akula ngozi yokubotshwa. Kodwa abanye bebekhala ngendwendwe ezinde ezingahambiyo masinya ebhanga. Ohlaziya ezomnotho uMnumzana Zifiso Masiye uthi le yimizamo kahulumende eyokuthola imali yakwamanye amazwe ethi akutshengisi ukwethembeka kukahulumende ngoba ukuqhuba ibhizinisi lokhe kunzima.
Uhulumende uzama ukusebenzisa umambule wokubutha imali yangaphandle kumbe i-foreign currency ingene emabhenki ngoba abantu begcine i-foreign currency yabo ezikhwameni emqamelweni ezindlini. Ngibona ngani inhloso enkulu kaSigcina Mfundo Mthuli ukuthi uzaphumelela ukuthi abantu batshintshe izimali zabo betshintshela ukuthi basebenze ngokupheleleyo besebenzisa imali yeZimbabwe. Kudinga ukuthi i-business loluntu lonke leZimbabwe babe le-confidence enkulu kakhulu ku-currency entsha. Leyo currency lokuba khona kayikho. So i-confidence yankona layo kayikho. So kuzathatha isikhathi eside ukuthi abantu baze bathathe izimali zabo ezivalulekileyo bayijikela ebhenki.
UMnumzana Zenzo Hadebe ongumhlali wakoBulawayo uthi sekungcono ukuthi atshintshe ebhanga njalo kalavalo lokubotshwa.
Yabona after these days so kuhlupha. Athola siphathele ukuthi irate yakwa kathesi siku 7.5 and the bank so 8.5. So ungcono ukuthi ngizintshele imali yami ebank. So into ekhona ukuthi ngatshintshe ebank ungcono ngiyabe ngisecure. Ngatshintsha kuba siphathele le risk yokuthi nizabotsha lapha ngatholakala ngamapolisa.
Unkosikazi Sandisiwe Nyathi isakhamuzi sakoBulawayo uthi emabhanga kuhlala kulodwendo olude njalo kaluhambi uyatshona khona ngezinye izikhathi umuntu aphume ephethe izandla.
Ungcono sibilike ebhenki kulapho siphathelene, but ama-queues akhona asemabhenki ngoba ngihambile nge-izolo nge-Tuesday ngalayina from 11 ekuseni kwaze kwatshaya u-4 kwasithi bevalile ilayini ingahambi ngitsho, kodwa ubhenkithele lokho ekhona phambili ukuthi abesenza ngathi kumbe abesenza ngabantu abaphakathi ngale khwangalithi nasisakwazi ngoba ebhakilesibili irethi phezulu kodwa ilayini ayitshofi, so asikwazi singayenzwa njani.
Omunye wabathengisa imali ezitaladeni umnumzana Mqondisi Sithole uthi iningi selitshintsha emabhanga, bona sebesebenza lalabo abaswele imali emabhanga kuphela.
Thina lapho sesikhompyutha lama banks ngoba irate yebank isinkulu kule yethu. Lokuthi i-government icabangani asikwazi, sesingavuka siphelelwe ngumsebenzi. Kanti sama-clients esesilawo yilawa esivele sibajayele sibazi lalabo esibatholayo ngababe beswele imali emhlawumbe emabhenki. Irate le yebank isiphezulu kakhulu, sisithathela ama-customer, avele sokusebenze kanzima sibili.
Ngeviki edluleyo uhulumende wethule umthetho ovimba ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe, uphawula njalo ukuthi idola leZimbabwe yilo lodwa eselivunyelwa ukusebenza. Ngaleso sikhathi idola leMelika beselingamadola alitshumi lantathu, i-$13. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Abo kuza kwele South Africa sebehlalela evalweni ngemva kwenkuthazo kahulumende wesabelo seGauteng lapho okuhlala khona izizalwane zeZimbabwe eziningi, eyokuthi kumele kuqiniswe imizamo yokwenqabela abangena elizweni leli ngokungekho emthethweni. Kubika uBenedictine Hlapho.
Ekhuluma labezindaba ngemva kwenkulumo yakhe ezalawula izinto esabelweni seGauteng okweminyaka emihlanu elandelayo, umkhokeli kahulumende weGauteng umnumzana David Makhura uthi lesi sabelo sithwele nzima ikakhulu esibhedlela ngenani elikhulu labakwamanye amazwe abafika bedinga ukuzokwelatshwa.
Border security must be strengthened. So South Africans are going to see much tighter control of our borders.
Ezokuvinjwa komngcele kufanele ziqiniswe. Izizalwane zeSouth Africa zizabona ukuqiniswa kwemithetho yemngcele. Isilinganiso sokuyisichiyagalolunye ekhulwini 9% sabantu abahlala esabelweni seGauteng ngabavela kwamanye amazwe.
Lobanje Makhura engazange aveze ukuthi inkulumo yakhe ibhekane lokwesabela ukuthi isimo sezomnotho singahle sifike kusibanga esibi eZimbabwe. Iningi lithi kusobala ukuthi iningi lalabo abadinga ukuvinjwa ngabavela eZimbabwe. Ukwenqatshelwa kokusetshenziswa kwemali kwamanye amazwe okusanda kwethulwa nguhulumende weZimbabwe sekulethe kwesabela ukuthi kuzaphela ukudla, kungene indlala enkulu njengalokho okwenzeka ngo-2008. Ngomnyaka ka-2008, eleSouth Africa lemukela abakwamanye amazwe abedlula izinkulungwane ezingamakhulu amabili, iningi labo okokungabe eZimbabwe ababedinga ukuphephela namadlelo alihlaza. Umgcinisihlalo wenhlanganiso ye-African Diaspora Forum umnumzana Vusimuzi Sibanda uthi abantu bayazi mhlophe okwenzakala kudola leZimbabwe, ngakho balitshwana abazalinda umonakalo uze ufike kusibanga salo oka-2008.
Kusho ukuthi iy'mpahla lezo kufuneke zithengwe ngabantu abajwayele nokuzithenga ezisuke ngaphandle kazizukutholakala. Lezo zinto ezibekwayo maze zidinga imali yangaphandle. Ilizwe laseZimbabwe lizoba senkingeni njalo ekuthi lizithole linempahla nokudla kudingwa ngabantu. Ngokunjalo sikubona kuyinkinga enkulu kakhulu ngoba kuzokwenza ukuthi abantu babaleke baye futhi kwamanye amazwe ikakhulu kuyizwe laseSouth Africa.
Umgcinisihlalo weZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqabutho Mabhena yena uthi imbiko yokuthi amapasipoti asephuma ngemva kwesikhathi eside ngenxa yenswelo zemali yakwamanye amazwe yokuthenga iphepha lokwenza amapasipoti la yinto ezabangela ukuthi iningi lingene emazweni angomakhelwana ngokungekho emthethweni.
Njengoba uhulumeni engelalo iphepha lokwenza ama-passport, akhona amanye ama-passport ase-expire kodwa alamapheji ayilokhu ekhona engasitentshwanga. Sifisa ukuthi ngawo uhulumende uyawa-extenda lawo ma-passport ukwenza ukuthi abantu baqhubeke bewasebenzisa kuze kufike isikhathi sokuthi anelise ukuthola iphepha lokukhanda ama-passport.
Sekule minyaka ibandla eliphikisayo kwele South Africa le-Democratic Alliance lixwayisa ngokuthi kuqiniswe inhlelo zokuvimba abangena elizweni ngokungekho emthethweni. Ngesikhathi kukhankaselo wokukhetho, umongameli Ramaphosa laye uzwakele esola inani labangena kwele South Africa ngokungekho emthethweni. Ngakwelakhe icelo, uhulumende weZimbabwe uthi usefake zonke izinto ezizasekela ukuqina kwedola leZimbabwe, ukuhlaliseka kwentengo yempahla nokuvuka komnotho kulandela kwesulwa ngokusebenza kwemali yakwamanye amazwe. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu-Benedictine Nhlapho.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past 6 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Amapolisa athi azabopha osomabhizimusi abaqhubeka bethengisa impahla zabo ngemali yakwamanye amazwe. Embikweni wethu lenamuhla, amapolisa athe zonke izinto kumele zithengiswe ngedola leZimbabwe okuyiyo yodwa imali esisebenza elizweni kulandela ukumiswa kweya kwamanye amazwe ngeviki edluleyo. Amapolisa akhuthaze njalo abathengi ukuthi bawazise alubana bethe bathola lapho okuthengiswa khona ngemali yaphandle. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ingcwethi kwezenotho umnumzana Rejoice Ngwenya.
Yebo, kuqakathekile ukuthi nxa vele kulomthetho othi wona imali yangaphandle kwelizwe ayisebenzi, kuya ngokuthi umuntu ole mali yakhona lo muntu othengelayo olesitolo bakhangela njani umthetho. Kodwa nxa umthetho wena umthetho wakhona uvele ulezikhala uvuza kungasetshenziswa, ngibona ngathi mina ukubopha abantu elungileyo umthetho nje kawusetshenziswe nje abantu bengakutsho, ngoba ngingacala ukubophana lazwisisi ukuthi umsika ovulekileyo oncindisanayo usebenza kanjani.
Ukuyini kahle kahle okungenzakala alubana osomabhizimusi bethe baqala ukubotshwa? Bakhona abathi lokho kungabangela ukuswelakala kwezinto lempahla ezijiyeneyo ezitolo. Yebo, kungaba njalo.
Into ekhona ukuthi nxa uvele ungusobhizinisi uvule ivinkili lakwisitolo sakho, kulemithetho ehambelana lomsebenzi owenzayo. Nxa wona umthetho usithi aziwathatha imali yangaphandle, kuyabe sekuqakathekile ukuthi ulandelele umthetho wakhona. Kodwa abantu engithenge khona ezindaweni eziningi ye, hhayi, bayathatha nje imali yalapho amadola. Kusho ukuthi okwethusela abantu abavula ayisiwo yinto enhle. Kule ndlela eziningi bengakhuluma lezi-Chamber of Commerce, bakhulumele ama-Retailers Association, bahlale phansi bachasise ukuthi kungani kuqakatheke ukuthi imithetho yakhona ilandelelwe. Kodwa ukuboshwa ye njengesitsho kuyakungaxotsha abafuna ukubuya besithi kona bayesaba ukuthi bazaboshwa nje mahlayana.
Ukhona ukumiswa kwemali zakwamanye amazwe, lokho ungathi kuyasebenza yini?
Sengiboleke ukuthi umsika lwana omnyama lwana i-black market ingathi singathi uyadonda ngoba kukhanya abantu abamabhenki bafuna ukuthi bancintisane lawo bekhangelisise ukuthi bakhona imi kanjani.
Umnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi kwezenotho, sixoxelaye eseHarare. live talk lamhla kuhlelo lwe diaspora forum sikhangela impilo yabezimbabwe abahlala kwele South Africa asebehlalela evalweni ngemva kwenkuthazo kahulumende weGauteng eyokuthi kumele kuqiniswe imizamo yokwenqabela abangena elizweni lelo ngaphandle komthetho. Tumelani text message kumbe I WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafithane. Isithunywa esiqakathekileyo somanyano we-United Nations weLibya sithi ukuhlaselwa kwenkamba egcina abangene kulelo lizwe ngaphandle komthetho okwabulawa abantu abangamashumi amane kuchazwa njengesenzo sokwephula umthetho ngesikhathi sempi ngoba abafileyo bengabantu abangelacala ababaleka emazweni abo bezodinga ubuphepheli. Amaqweta enhlanganiso ya kwelemelika e-Institute for Justice anti abantu abanengi balahlekelwa imali lapho bephuma loba ukungena elizweni nxa bengabikelanga abenkundleni yendizamtshina ukuthi balimali edlula inkulungwane ezilitshumi zamadola phansi komthetho we-Bank Secrecy Act. Namhla kuhlandla lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe sixoxa lo mnumzana Zwemoyo yena ohlala osehlale eBhilitane okweminyaka embalwa. UChris Gande weStudio 7 uxoxele uMoyo waqala ngokumbuza ukuthi uselesikhathi esinganani ehlala kulelo lizwe.
Ngakubeka ngithi isikhathi eside ngingaze ngafaka iminyaka ukuthi emgayi kodwa isikhathi eside.
Usuyithole njani impilo yakhona ngapha emazweni?
Ngathi kulo mahluko kuya ngokuthi ubuza ngakuluphi uhlangothi. Nga ubuza ngokwepolitiki ngapha emazweni kuchiyene la ngapho kithi ekhaya, kodwa nga ubuza nje futhi nge-social life nakho vele kuchiyene. Kuchiyene kakhulu endaweni eziningi, kuchiyene kakhulu, akufani. Yikukompeya izinto ezingafaniyo ezimbili.
Manje ngokuhlala kwakho osukwenzile emazweni, ubona ungani uzenelisa na ukuthi uphenduke uye ekhaya?
Mina ngizaphenduka, angithi ngizalelwe eZimbabwe. Okungikhathazayo kakhulu ukuthi abantu abethu laba esabuya nabo lapha kumbe abasilandelayo emuva la laba esibathole silapha, impilo yabo yakusasa ingaphi? Bazosala bazafuna ukubuyela ekhaya, kuyini okuzabenza ukuthi babuyele ekhaya ngakuba kukhona?
Kodwa bake babuyele yini ekhaya ukuyabona lokuxoxisana labanye befunda la masiko akhona?
Lapho kokuhlupha khona mfowethu, ukuhamba kanye ekhaya akudala umahluko omkhulu kakhulu, kodwa ngokuya kokukhula emuntwini uyacabanga ukuthi kathi vele ikhaya lakhe lamasiko akhe angabi. Kulo hlupho olukhulu oluqondane nokufunda amanye amasiko kwamanye amazwe phambilini kula wakho, ikakhulu nxa ungumntwana omncane, akufani lathi thina abadala ndoda. Ungananzelela thina abadala angithi sibuye siwathwele amasiko. Nxa siwathwele njalo amasiko lawa asiwakhohlwe ngoba sizalelwe kiwo. Pho ebantwane abazalelwanga kiwo yimbali kiwo, njengoba lathi uzimbali okwenzakala ngama-18th century kusiyana. Uyakubona engikutshoyo.
Manje ngokubona kwakho, ubona ungani elakusasa lizaba linjani elenzalo yethu thina esihlala emazweni okakathesi ukuthi babe bengabantwana beZimbabwe kodwa bekhulele emazweni, njalo lokuthi engxa abanye basebethethwe kumbe bathathwe emazweni khona ngapho, ukubona njani impilo yakusasa?
Ebantwaneni kubuhlungu kithi, kodwa kibo abantwana angikholi ukuthi kulodonsi olungabahlupha. Angithi wena nxa lapho okhulele khona ulapho okubiza ukuthi likhaya lakho. Nanxa kungasikhaya lakho ngomdabuko nangembali yakho, kodwa kugcina ebantwaneni kuyilo ikhaya lakho. Esithi thina ngesilungu okunye kwakhona is part of transferred culture.
Ngamafitshane ungathini wena ngomumo osekhaya okwenzakala ekhaya wena usemazweni ukubona njani?
Kwezepolitiki mfowethu umumo wekhaya awukabi muhle ngendlela thina esasicabanga ukuthi uzaba yiwona. Ikakhulu ngemva kokuphuma kuka President Robert Mugabe. Sasicabanga ukuthi la madoda abuyileyo lawa achaya lokho esikubiza sithi ikhulu angatshintsha izinto kube kanye khonokho abakubiza bethi khona i-new dispensation kube yikho sivloko yikho. Kodwa kwakathesi abakasondele eduzane la. Kube sokubuya lapha-ke ku-social healthy economic life yabo. Akukabi lo tshintsho olukhulu. Angeke ngithi mina sokutshintshile ngobe uma sokutshintshile awungeza kuzwa abantu behlala bekhala ngempilo zabo ukuthi impilo ngingaya esibhedlela angelamuntu. Ngiye ngaphi akulani. Le mali akwaziwa, sikhuluma nje economical, le mali akwaziwa ukuthi eyiyo imali yiphi. Ilizwe lingelamali engeyalo, njalo imali yakhona lanxa ingeyalo kumele isekelwe yi-production. Nxa kungela production yelizwe liphonga ukubhala imali kuphela emaphepheni. Imali asophepha, imali ngama-resources aku-production line, athi nje iphepha kuphela kufore.
Umnumzana Zwe Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala kweleBhilitane ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekhona le kweleBhilitane. Abagogekileyo sebekhuthaze uZulu ukuthi ahloniphe amalungelo abo ngoba bengabantu labo njengaye wonke umuntu. Kubika intathelizindaba yethu uMavis Gama.
Emhlanganweni lentathelizindaba owenzelwe eClub Chambers eHarare wokwazisa ngombukiso wabakhubazekileyo walonyaka ozakwenzelwa kwaBulawayo ekupheleni kwayonale inyanga owe-National Disability Expo, umgcini sihlalo wayo umnumzana Gift Mabhawudi okhubazekileyo laye ulandisa kabanzi ngodubo ababhekane lalo.
This year we are going again further to showcase that very same thing, looking at all the SDGs and everything that we are trying to
lo nyaka siqhubekela phambili kulokho esakubukisa nyakenye. Sesikhangele ama SDGs lakho konke esifisa ukuveza ngomnyaka ka 2030. Le expo yalonyaka iyakukhangela konke lokho. Sikhangele indikimba yalonyaka eqakathekisa udaba lokuba abakhubazekileyo labo baphatheke emsebenzini yentuthuko lakundaba eziphathelane lomnotho welizwe. Lokhu sikutsho ukuba mabangajiwa emuva abakhubazekileyo laba. Nxa sikhuluma ngohlelo ze-TSP lokunye kungakho sisenza imibukiso efana lalo ukuthi kungaze kwabandlululwa abakhubazekileyo.
Umcebisi kamongameli ledale labaphathintambo uDr. Joshua Malinga uthi akahlonitshwa amalungelo abakhubazekileyo.
Sonke sithiyeni lobazala umama munye kumbe abazali abanye bafitshane, abanye bade, abanye bahle, abanye babi, abanye bamnyama, abanye babomvu. Sonke sithini lami lokho engiyikho khona okokuqala yikuthi ngingumuntu. Umuntu ufanele aphathwe njengomuntu, aye esikolo, ezimdlalo njengabanye. Siyakwanisa ukwenza konke okwenziwa ngabanye yikuthi siyancitshwa amathuba okwenza asehlukananga.
Enye injongo yalumbukiso owaqalwa ngomnyaka ka-2012 yikufundisa abantu ukuqakatheka kokuhloniphana kungakhathalekile ukuba ungokhubazekileyo loba hatshi.
Yikuthi sitshengisele kumbe sifundise laba abafuna ukuphatha abanye njengezilima lokuthiwa njengethiwasizilima ukuthi batshintshe ingqondo yabo babaphathe njengabantu abafanala. Umuntu wonke sehlukene, asifanani sonke, neengqondo zethu zehlukene, kodwa singabantu asonyamazana yawazi ukuthi bezizindawo yabona inyamazana iphathwa kuhle okudlula umuntu olimeleni sizama ukukutshintsha konke lokho.
Ukhala ngokunye kokwenziwa kibo njengabakhubazekileyo uMalinga ukuba kumane kwenziwe kungenani ukuba uyakwemukela loba hatshi.
Konke lokho okuphakulelwa abanye abantu othi abaphila balibalanga yikho esifuna ukuthi kuphakulelwe izikolo, imisebenzi, ukuvunyelwa ukuthi sibe labantwana labomama lathi sibe ngabantu, sibe ngabantu njengomeya kumbe njengoteacher headmaster siyafanana. Asikuboni ukwehlukana kwethu lani labanye abantu sizwanani thina sikuboni. So yini ngxa elingasitshengisa ukuthi sehlukene ngani?
Obona ngezokukhankasela lombukiso uMnumzana Brian Sithole uchasisa ngawo.
Because what we want to achieve with the expo is to change the narrative of disability.
Ngoba esifuna ukufeza ngalombukiso ngikuguqula indlela abantu bacabanga lokuzwisisa ngayo udaba lwabakhubazekileyo lapho ababhekwa njengabantu abadinga ukusizwa sikhathi sonke, abakhangelwe njengabantu abalakho abangakwenza emhlabeni kungakhathalekile ukuba bakhubazekile. Baningi abakhubazekileyo abaziwayo abaqhuba kuhle. Sibanxusile kulo umkhosi ukuba uZulu azibonile ngawakhe njalo athole ukufunda phezu kwabo njengabantu abaqhuba kuhle.
Umbukiso lo uzokwenziwa kusukela mhla ka 13 Ntulikazi kusiyafika umhla ka 2 Ncwabakazi emagumeni aweCity Hall kobulawayo. Owalonyaka umkhosi wenziwa ngaphansi kwendikimba ethi Ensuring Inclusion and Empowerment of Persons with Disability Through Innovation and Technology, ngenjongo yokukhuthaza ukulinganiswa kwamathuba kwezokusetshenziswa kwemitshina yakulezi nsuku. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Owa manje nyakhala ngoba ngidabukile, inhliziyo ibuhlungu ngoba yephukile. Awuwe mdale kari
sekuthe ubuhlungu umoya wami ungephula inhliziyo ngoba ushiye ngingedwa lala kahle ke sithando sami. Ubuhlungu umoya wami ungephula inhliziyo ngoba nzange mbe nexesha nokuthi goodbye 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 ngoba nzange mbe nexesha nokuthi goodbye 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 the day been till the good the day been till the good I'm feeling a top, I couldn't help it but I couldn't wait to hold you in my arms.
Carl V nehlabela ke kamnandi esiqibela uhlelo lwe 2 lwalamhlanje kodwa singakehlukana isikhangele ebezihamba phambili. UZulu sekhetha ukuntshintsha imali yakhe yakwamanye amazwe emabhanga ngoba isipha isilinganiso esiphezulu nxa kuqathaniswa lalabo abathenga lokuthengisa imali yaphandle ezitaladeni. Amapolisa athi azabopha osomabhizimusi abaqhubeka bethengisa impahla zabo ngemali yakwamanye amazwe. Kwanele olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.